Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kumfumfu 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa akulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abangamatshumi phose amahlanu 48 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7209. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10998. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 3,258,675. Asebehlatshwe esibili sebengu 2,527,931. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,663. Ibandla leMDC Alliance lithi amapolisa asebenza leZANU-PF kundaba zokumemethekisa udlakela oluqondiswe kumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Leli bandla lethule ividiyo enkundleni yeTwitter namuhla eveza amapolisa elapho kulabasekeli beZANU-PF ababikwa bahlasela Chamisa eManicaland. Leli bandla lithi lobuyibufakazi obukhomba sobala ukuthi amapolisa asetshenziswa yiZANU-PF. Lithi abasekeli beZANU-PF laba badubula imota kaChamisa bezama ukumbulala eMutare. Siphume isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya thi ngodaba lokuthi basetshenziswa yiZANU-PF kodwa uthe ubengenelisi ukukhuluma lathi ngoba ube phakathi kumango. Abalwela amalungelo oluntu bathi luyize usuku lwangomvulo olwabekwa yisadaki lapho amazwe akulumanyano azabambana khona ekhankasela ukuthi amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso zenotho azethesa amalunga eZANU-PF. Lolu suku lunazo mhla ka 25 kulinyanga. Usuku lolu lonyaka luza ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esilande ukuzehlola umthelela izijeziso lezi ezilawo kuzulu jikelele. IMelika yona ithi izijeziso lezi ziphatha abanikazi kuphela, hathi uzulumakhaza. kodwa iZanu PF ithi yizo ezivulala umnotho. Sixoxelo lwela amalungelo umnomzana Tifa Dube.
Izithezo zenotho babunkomo ezafakelwa amalunga eZanu PF ngibona ngathi kulula kakhulu ukuthi zisuswe lezi zitheziso. Kuhle ukuthi sibone amazwe e-Afrika ebambana egqugquzela into abayibona ukuthi akufanelanga ukuthi bekhona njalo ebuyiselile izwe emuva. Kodwa ke lakhona kufanele ukuthi ngabe ukuthi amazwe e-Afrika nawo ayagqugquzela atshele ubukhokheli beZimbabwe ukuthi abalungise lezo zigwegwe ezenza ukuthi baze bafike esimeni sokuthi bafakelwe izizo zenotho. Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abenze izinto ngendlela eqondileyo etshengisela ukuthi bayawahlonipha amalungelo oluntu. Ngokubambana kwayo i-Afrika yonke ayitshengisele noma ayiqhubeke ikutshela izinkokheli ze-Afrika ukuthi abantu kufanele ukuthi babuzwe ngendlela enjani. Akube yinto emqoka kithi siziphathe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu okuza kwenza ukuthi lawo ma-sanction engabi khona.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo lolu ulubona njani ngoba elemelika leBhilithane athi uhulumende weZanu PF kawahloniphi amalungelo kodwa bona beZanu PF bayakulandula lokho.
Kuvele kuyimvama ukuthi nxa ungumtshayeli webhasi noma ungazogijima ngesivinini esikhulu kangakanani uyabe ungawubona umehluko noma uyabe ungakuzwa kakhulu ubuhlungu bamabhampa akuleyo bhasi noma i-discomfort eyabe ikhona. Kodwa ke ama-passengers yibo abakuzwayo noma ngithi labo abangekho phambili kubukhokheli yibo abazwa ubuhlungu kakhulu ukwedlula abatshayeli. Iziningi izinto ezenza ukuthi ama-passengers akuleli bhasi bengazwisisi kuhle ukuthi kuhamba njani noma bahlukumezeke kuleli bhasi abaligadileyo elikhokhelwa iZanu PF. Ingakho uqakathekile kakhulu ukuthi baqondise izigwegwe zonke lezi, baqondise indlela abaphatha ngayo abantu, baqondise ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elingela ama-sanction, ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elisebenza kuhle lamanye amazwe elingakhwebelana nawo.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela eKweleBhilithane. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology ithi izaqhuba umkhosi wokubukisa amafilimu amayelana ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi kusukela ngoMvulo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele.
Yeah, from mhla ka 25 inyanga yenaleka October kusiyafika u 30 October sizabe sile film festival esiyibiza ngokuthi Asakhe Film Festival, lapho esiyabe sikhangele kakhulu indaba zeGugurawundi. Iviki siyaphela sizabe sebukise amadocumentary amabili esizawakhipha kuleli viki. Yaqala idocumentary ezakhitshwa ngoMvulo mhla ka 25 ithi yona One Night in 1985. Idocumentary leyi ikhangela amadoda ayi 11 acatsha esilobela mhla ka 30 January 1985 ethathwa ngababe kubutho ngele 5th Brigade ngumama soldier ngesikhathi seneso abaphindanga babonakala futhi. So sikhuluma lemuli zabo ukuthi ngemva kokucatsha kwamadoda lawa impilo yaba njani, kwahamba njani, kuyini abakuzwayo, bacabangela ukuthi baya ngapi. Ngoba sekule minyaka efika phose 40 abakaze bebonakale lethuna nje okuthiwa bangabe bangcwatshwa lapha, akula muntu okwaziyo ukuthi bangcwatshelwa ngayo. So imuli lezi ziyakhala ukuthi ngabe bayathola lapho abangcwatshelwa khona labo bedele ukuthi ngempela ngempela abantu laba sebafa.
Abazakhuluma kulumkhosi bona bami njani njalo ngobani?
Ngolesibili sizaba le conference yama academics izikhwica mfundo ke sizaba le conference eyabisebulenjini enikwe ithemi yokuthi Gugurawundi and the culture of violence. So izikhwica mfundo ezijene sizaba zipresenta amaphepha ahambelana le Gugurawundi le culture of violence eZimbabwe. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo sikhiphe ibhuku elesihloko esifanayo elithi khona Gugurawundi and the culture of violence elizabe linama chapter phose 9 or 10 10 abhalwe ngabantu abachiyeneyo ngolesithathu sizaba le public lecture njalo ezenziwa ngundoda weMelika ofundisa eKent University uProfessor Timothy Scanesia yena ozakhangela iGugurahundi leCold War ukuthi kanti indaba amazwe afana laboMelika labo Britain bakhangile eceleni ngesikhathi amaNdebele ebulawa ngolesine silobaba othwa nguVincent Hillary Ndlovu yena ongumunye wabantu abahamba abathatha izikhali bahamba egangeni after 1980 so uzabe presenta iphepha elithi kona the dissident story uthi kanti kuze kube labantu labo ukuthiwa ngama-dissident kwakuhambe njani uVincent yena ke ukusanda kukhipha ibhuku elikhangene into ezinjalo ngolesine sizaba lomama uProfessor Joycelyn Alexander yena ofundisa e-University of Oxford uzabe khangela njalo iphepha lakhe elithi kona the dissident's perspective then nge-Friday siza launcha i-documentary yenye AS2 ekhangela abantwana abasala ngemva kokuthi abazali babo ubaba umama kumbe bonke bebulewe ngabo 1982 abantwana babe bancane ngesikhathi senezo kumbe ababe abasala ngemva kokuthi abazali babo sebebulewe ukuthi bona bakhula njani
Umnumzana Senzele Ntebele ngomqondisi wenhlanganiso ye Center for Innovation and Technology sixoxela ekobulawayo Lanxa abanye bekhuthaza ukuthi amabandla aphikisayo amanyane ukuze enyuse amathuba okunqoba iZANU-PF kukhetho luka-2023 omunye wabakhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi kafuni ibandla lakhe libambane lamanye izaphu izakhetha inkokheli yayo entsha kuCongress eza qala ngolwesine ngeviki ezayo isiyaphela ngomgqibelo sixoxelo Hanana
uzananzelela ukuthi uzaphu usezamile kanenge ukumanyana labanye siqala khona le maybe kube siqale Lancaster sibuye ku 87 sike sazama futhi ukwenza ikhode sazama futhi ukusekela iMDC Alliance ngo 2018 wonke amathuba la esibe silawo azange asincedise sonke isikhathi uzabukazuzanga lutho kulokhu kumanyana lamanye amabandla
iziphi inhlelo olazo ngaleli bandla alubana uthe wangena esikhundleni sokuba ngunobhala jikelele
umsebenzi kanobhala ukukhangela ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuhlela iphathi ihlelekile okwakuqala sifuna ukuba namalunga kazaphu endaweni ezijeneyo siye phansi ebantwini njengezaphu yakudala esasivele siyazi ukuthi amandla asebantwini njengoba lo mutsho wethu sitho ukuthi amandla kawehle ayezabelweni ayebantwini khona lephansi yikho engikhangela ukuthi sizakwenza okwesibili ngizafuna ukuthi sibumbe uzaphu olabantu abatsha esikhathini esiningi uthiwa uzaphu ngowabantu abadala ngifuna ukuphatheka ekwakheni uzaphu okhangayo ikakhulu abantu abatsha ngoba yibo abanenge okwesithathu sifuna uzaphu inkunzi sifuna inkunzi bhonge sifuna inkunzi ezasebenza imele amalungelo abantu imele abantu imele ukuthuthuka kwabantu ngezabelo zabo ngezigodi zabo ngeziqinti zabo ukuthi wonke umntwana weZimbabwe lapho akhona azizwe elabantu abakhokhelayo abamele izinto ezibakhathazayo abantu ababakhulumelayo abantu ababasekelayo abantu ababasupportayo ezintweni abahlangana lazo nsuku zonke lokwakheni isizwe ngendlela bona abafisa ngayo
Umnumzana Mthulisi Hanana lilunga lezaphu elidinga ukuba ngonobhala jikelele waleli bandla kukhetho lweCongress ezakwenziwa ngeviki ezayo Usancintisana lomnumzana Future Msebele.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi seKwanda South sezethese amapolisa umlando wokusebenza lamasela atshontsha inkomo. Kuliviki iza kamizi ezedlula ikhulu zitheleke enkambeni yamapolisa eguyu zingasadlanga nkotshana zikhokhelwa yinduna yaso uMarupi lapho ezafika zakhonona ngokuziphatha kwamapolisa. Kubika Walpeti Ncube.
Izakhamizi esilonga zivukele enkambeni ngomvulo zisiyakhalaza ngokutshontshelwa izifuyo osokubhahile kulumango njalo zithi kukhona okunuka santungwana. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Hlanganeni nje kusasa eguyo silwe ngohlupho lolo singalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesijule kanje ngoba sisitrow amasena amapholisa ama lamasela. Asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimelele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba sithi amapholisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yikhona adla lamasela ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga uSidanke.
Ukusukisela khona bana sithatha umbuso obusela ukukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikuba lokuthi lamapholisa phakathi.
Amazwi akhagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga uMnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba siboni ukuthi khona ngombono wethu ubudlelwane obukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabela afike khona lapha esigabeni sakithi uzabona segijima ngemota masinyana ntokoza. So kutho kukhanya khonapho ukuthi khona sela umpholisa umpholisa wonke ongena lapha bonke sebelezi mota bonke.
UMnumzana Victor Vodloza Spanda oyisakhamuzi emanama uthi bazathatha amanye amanyathelo nxa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Sithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangamapholisa abanye ngabasethuli kempu abanye ngabase enhwali abanye ngabaseguyu. Ukusuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba abantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo silwisana sindawonye lezi gebengu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda uMnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eguyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ejume siyadinga amasela enkomo eShanyawugwe ngemva kokutshaya kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo uMnumzana Cosmas Chabalala owekhezi.
Siwabonga bomthetho okusukisela eGwanda kuze kuthi Beybridge kuze kuthi Plank. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siyaphambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla udede ukuze sifuye phela kusibe lokusasa lethu labantwa bethu bebe lokusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo mangela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa wekhafusi wabotshelwa ukutshontsha inkomo ezisithupha. Uwilson Mtazwa kanye noTafaza Kurimsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kuhlelo lwabesifazana silonkosikazi Patricia Mfundla Dube ohlale kwelebhilitane okweminyaka engamachumi amabili wasephenduka ekhaya lapho aseqhuba khona ibhizimusi lokufuya imbuzi. Nangu exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011 eUK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isimnenga kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu. Ngasenziwa lesifiso sokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe. And into engiqakathekisayo yi-farming.
Kwaba lula yini Madlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
kwakungelula ngiqalisa. Ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens. Ngambona inganiza ukukwanisa. But ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi, ngingayifundelanga, ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise, iproject lay ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly ngathi ngisiyacollect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginazele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi, nxa lifuna ukungena ufarming, yikubambana labanye omama kumbe labo baba abasesihleleni lonalolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza ifarming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa etshiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza ifarming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yibulembe farm ise-Fort Rixon. Khonapho ngilembuzi, asengibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida. So kakhulukazi ezami asizo zenyama, although eventually lami ngizabe sengithengisa inyama, but okwakhathesi sengithengisa okuthiwa yi-breeding stock, meaning ukuthi ngithengisela abantu abafisa ukungena ehlelweni lokubrida imbuzi.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethu wona lawo asiqalise nama ama-project embuzi, ziyavuma. Kulama-opportunities e-export, thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi nampa abe-Qatar, abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi. But unfortunately, as a country, asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi ngamathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili, ikakhulu omama, think omama yikuthi silesineke, mbona ingani i-farming yembuzi iyahambelana lathi, ngoba kungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcinwa sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry njengakhona ukhanisa sikwazi kwe-CSO kwenkomo by collaborating, coming together asisebenzeni. Kungabi i-business kaSifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengela engqiniwa abalakhaya kuba abanamaplazi babanamaplot, ibambananini labantu abanamaplazi abanamakhaya abanamaplot, kuthengwe imbuzi as a collective, qalise nama-project, sisebenza ndawonye. Thina vele yikho esikwenzayo, sisebenza njalo. Lami ngibambana nabanye omama, akhona ama-project angiwenza ngedwa, but amanye ama-project ngiwenza nabanye omama. Siyenza inkomo, ngila ye-business yembuzi engiyenza nabanye abantu, ngoba umuntu nxa enguye yedwa kunzima kakhulu kwesinye isikhathi ukuthi usukumise i-business ezaba ne-impact sibili esigabeni sethu, ikakhulu thina emathebelelands. Kuqakathekile ukuthi siqalise sibili ukusebenza ndawonye, sibambana ukubana sithuthukise isizwe sasemathebelelands, and we can only do that ngokubambana.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala nga?
Ngikhona ku-Facebook, ngile Facebook page ye-farm, kuthiwa yibulembe farm. So bengasethi ubulembe farm ku-Facebook bangithola.
Unkosikazi Patricia Dube ube kuhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Yebo babo Gandis, ngiyabingelela.
Ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazo.
Okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje. Kulendaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa. Bese saba ukunqotshwa, bese saba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo. Bekhulelwe la ngomphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo. Lakho kuthelele uvalo, kwafaka uqhuqho, kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweZimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi, kwabanzima lokuthi baphike, kwabanzima lokuthi bale, kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho. Kwasokufaka uqhuqho, kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe. Libusa linjalo libusa ngobugwelegwele, ngobumenemene lobuqili.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF lilakho na ukunqoba kukhetho, kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo?
Ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule. Ugwalo olukhitshwe ngisifundiswa uJonathan Moyo, u-Excelgate, lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweZimbabwe. Lokuthi abalutshontsha ukhetho ngobani, balutshontsha kanjani, abejoko izek bencedisana lamasosha, lamapholisa, lama-CIO lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo. Ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi, ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho. Lokhana sokwenza impilo ibe nzima, lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo, ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo.
Esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo? Ubona ungani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya?
Sikhuluma ngohlangothi lweMathebelele ndi. Umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume langaye uZaphu. Kuyasinda ke kuyehlela njalo kuZanu, ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu, kokubandlululwa kwe-Midlands leMathebeleland, labantu bomthwakazi bengabe esiNdebeleni, bengabe esiKhalangeni, bengabe esiTongeni, bengabe esiNambiyeni, lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziyazigaba. Baphakamisa inhlupho zabo, baphakamisa indubeko zabo, bayalwa, bayaphambili. Njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobuningi. Kungezelela uhlupho ke, kungezelela ukwesaba, kungezelela uqhuqho kuZANU PF lomphathi wayo. Yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu, bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba. Kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF, amkhulele uMnangagwa. Kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa iZANU PF, okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la iZANU PF, ngoba ama factions asevukile njalo. Bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela be-News Walks, asebesithi uMnangagwa akakho legitimate, kakho credible, njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023. Loba nje ama-province em-endosa, emxhasa, ikhona impikiswano engaphakathi. Ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023. Yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu, kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likaMgabe ayebekwe Heroes Acre, kuthiwa abanye bathenga izicathulo bathi izipho zikapresident, kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla. Konke lokhana kuyimihlola ebonakalisa ukuthi bayesaba.
Hello ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. IMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumholi wayo umnumzana Nelson Chamisa. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamisi zeGwanda South zithi amapolisa kulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa ngo-7:30 na olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.